Cabinet okungabe kuvumelene ngumthetho nje okufuna ukuncindezela izizalwane ngoba elizweni elikhululekileyo elingancindezeli bantu abantu abahamba balilela kungalamthetho wokuncindezela kodwa kungokuthanda inkululeko yabo awa ilizwe alenzi njengaleli leli sokuyikuthi ama-citizens kakufuzanga bekhulume freely what is happening ngoba sokufaka umthetho ukuthi abantu bengatsho ukuganga okuyabe kusenzakala elizweni luhluphe silalo ukuthi silo mthetho uhulumende ubumba imithetho to suppress i-freedom yabantu freedom of speech freedom of association under ukuthi i-patriotism engasebenzi yamazimbabwe nje patriotic yibo basukuma basacrifice impilo zabo ukuthi belwela uzibusi